futhi intilenza ayikhuli ukuthi ibudget ifakwe yame ku local currency izik ihlala iphela manje isikhathi ngesikhathi yathi iqalisa kwathoyi 13 US dollars 13 zik kanti esingayikhangela sikho 25-26 khona manje ukuthi ufake ibudget ngezik kutsho ukuthi ilizwe lizadonsa nzima lezo mnotho yelizwe soze zivume ukuba nasiqhubeke siya phambili. Okwesibili, sinanzelela imithelo ukuthi ifakiwe la khona phambi ukuthi kube yiyo ezakusebenza ukuthi ivuse ilizwe. Into esihluphayo ukuthi ungananzelela kathesi njengelizwe sibe lohlupho olukhulu lokuthi akuzange kube lezulu abantu bala kwaba lohlupho lokuthi njalo amakhampani avuli avala. Amanye asuka lapha eZimbabwe aye kwezinye indawo. Kuyasikeza ukuthi i-industry yethu kumbe i-economy yethu ayenelisi ukuthi ihuge abantu babuye kodwa iyaxosha abantu. Sinandela kuthi ebudget sayinanzela ukuthi igcina isigijima ifuna ukuthi iyethatha lezi mali kulaba abasikendile amapiza opiza ini lapha. Khona phana kule ngosi futhi ekuthi vele amakampani angadonsa nzima. Kuthoni ukuthi amakampani avesile ukudonsa agcine evalile bese kukhweze sithi thina i-unemployment abantu abangaqhatshwanga. So ke le budget siyayibona ukuthi iyasilela kuleso sigaba.
Kodwa akukho yini elikuncomayo njengezisebenzi elingathi ukuza liphathisa?
Kunzima ukuthi kube lento esingathi nansiyane esiyibambayo khathesi. Ngoba nxa vele i-foundation ingaqinanga kuhle kube nohlobo olukhulu. Nakhona ukuthi kuthi ukuthi amakhampani akulanto ezahuga abantu bezivula amakhampani kukhulu hlupho njalo khona kwabo. La ma-tax aloko eqhubeke phezulu. So ngokunjalo thina njengezisebenzi besicabanga ukuthi hhayi uhulumende kumbe ibudget lizakwehlisa ama-tax njengoba vele bedonsa nzima. Ngalo kwenjalo nxa besadiko sikhosa sikubambe. Kodwa okwakhathesi hhayi eqinisweni kunzima ukuthi ungakhuba sisikole ngathi okungasikhathia njengezisebenzi. Umbokathi abahlale kwezibabhelokwane. Sibona sile siyaqhubeka sisekunzimele